upilamhlobo ke
upilamhlobo onjengo Jesu
onjengo Jesu
kaqoqa
kaqoqa ongaphilisa
ongaphilisa
izifo zethu
kaqoqa
kaqoqa
uyaza zizinsizi
Ayege
ziyakumpela nya
Ubizinsizwa
uphilo mhlobo onjengo Jesu
Onjengo Jesu
kakho
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 kakho njengaye
kakho njengaye nangobungcwele
kakho qhaba
kakho
Nozichobisa
okwakimpela
akho qhaba
akho qhaba
akho
uyaza zizinsizi
aye
ziyakuvelanya
upilo mhlobo onjengo
Onjengo
Jesu
kakho
qhaba
Ngeke amshiye umethembayo
akho qhaba
akho qhaba
akho
ngeke amalele nophendukayo
akho qhaba
akho qhaba
akho
uyaza
zizinsizi
aye
upilo mhlobo onjengo Jesu
onjengo Jesu
kakho
qhaba
kakho
qhaba
omunye
kakho
omunye
osindisayo
osindisayo
kakho
qhaba
kakho
nasezulwini
nasezulwini usamilayo
kakho
qhaba kakho
qhaba
upilo mhlobo onjengo
Jesu
kakho
qhaba